nxa sisebenza sikhuluma into e-professional ukuthi siqale sivume ukuthi wakathesi uhlelo lusesephakathi njalo asingale siqalise ukunika ama-report uhlelo lungakapheli njalo asilabo ufakazi lokuthi kube nobudlwangudlwangu nxa bubekhona mina hhatshi angikubonanga njalo kangikubuzwanga lobo budlwangudlwangu engingakutsho yikuthi kathesi uhlelo lusesephakathi alukapheli kungangcono sikhulume ngohlelo nxa uhlelo soluphelile besikwazi silobufakazi ukuthi endaweni enje lendaweni enje kwenzakele lokhu kwalungiswa kanje kumbe endaweni enje lendaweni enje kwenzakele lokhu kwawonakala kanje okwakathesi uhlelo olusaphakathi ngoba phela uhlelo nxa luqalisa luqalisa-ke luze luyephela nxa soluphelile-ke bese kunikwa lokhu kuba i-report iriporti yiyo-ke ezadala ukuthi sazi ukuthi okwenzakalayo kumbe okwenzakeleyo kuyini
okwamanje uhlelo lwenu likhangelela ukuthi lizaluphutsha nini
uhlelo luhlelo oluphakathi ngoba ngitshilo kulama-stages achiyanayo engathi ama-stages afika 4
abebandla le-CCC babechothoza abezanu-PF ngokhetho lwabo angazi wena ukuthi uzwani ngalo ukhetho lwabantu be-CCC
iindlela zokukhetha zehlukene phakathi kwe-CCC nezanu-PF izanu-PF yenza lokho kuthiwa yi-primary election i-CCC yenza lokho kuthiwa i-community selection elama-stages la akade bewaqhamba besiya phambili i-primary election iphuma lo muntu oyedwa zwi ofanele awine asale senguyomela abantu nxa kusenziwa lokho kuthiwa yi-community selection kuphuma i-list yabantu uhlu lwabantu okuzakhethwa kulo ozabe nguye ozamela isigaba sona leso kumbe ngukansila kumbe ngu-MP kumbe ngusenator kumbe ngu-president yindlela okusebenza ngakhona ngakho-ke kulo mehluko imithetho njalo ehlukahlukeneyo endleleni okuphathwa ngakhona kodwa esikuzwileyo yikuthi lanxa kwezinye indawo kuhambe ngendlela enhle kwezinye indawo kube lokukhonona kube lokusola ikakhulu akade bekhala bebengazi kahle ukuthi imithetho yakhona isebenza njani bebezwakala abanye bengakwazi kahle ukuthi nxa ngifika laphana ngisiyaselektha ngenzani okunye kwesibili okungathi kuphuzile ngama-logistics angikhona kwezinye indawo ngakho-ke kuyadinga ukuthi khona lokho kulungiswe
so kungaba ludaba lokuthi indwangu zihlekana iziphongo yini lapha ngoba njengokutsho kwami i-CCC lalichothoza indlela izanu-PF elenza ngayo izinto zalo nxa kuyikuthi wena ungakhetha uhlelo lokwenza olokukhetha abazamela amakhansila ledale lephalamende ncube ungakhetha luphi uhlelo lwama-primary kumbe lolo oluzanywa yi-CCC
ama-primary lawo kafani umhlaba wonke jikelele ngakho-ke zinenge indlela zokuthi uphume labantu okukhulu yikuthi abantu baphiwe ilungelo lethuba yini lokuthi bakhulume bekhululekile noma ku-primary election kumbe ku-community selection akumelanga kube lodlame akumelanga kube lokudlelezela akumelanga kube lokwethusela akufanelanga kube lokutshaywa komuntu akufanelanga kube kungalandeli imithetho imithetho imele icace abantu bahloniphe lokho kuyabe kuphumile bonke bamele balandele imithetho noma yibathi abakhethe kuphi nxa kungasalandelwa ngumthetho loba yi-primary election angeke ihambe kahle kunjengomthetho yelizwe nje yona le ekhangelele lokhetho lwethu lokuvota imithetho eminingi ngayilandelwa yingakho kuzahlala kukhalwa ngokuthi kakula free and fair election ngakho-ke akukho lula ukuthi uthi leli qembu kalenze lokhu lenze njengaleliyana okukhulu engingakutsho mina yikuthi lokhu noma yini okukhethiweyo kuphile yini abantu ithuba lokuthi bakhethe bekhululekile kuphile yini ithuba abantu ukuthi bakhethwe bengethuselwanga bengatshaywanga belandela imithetho
yebo bebe ungaphoselakho ilizwi lokugcina ngohlelo lwenu ukuthi usuthisekile yini ngosokwenzakele kufika namhla
sengingakutsho yikuthi-ke njengoba ngitshile ukuthi luhlelo olulokhu lusalungiswa lusenzakala kungakuhle ukuthi ngizinike ithuba ukuthi ngitsho ukuthi luhambe njani uhlelo solugoqile okwakathesi uhlelo alukagoqwa luhlelo oluphakathi lungaze luphele-ke sungaba khululeka ukuthi umbuze ukuthi ngibone njani uhlelo kunjengokuthi ubuze iplayer idlala egrawundi ukuthi wena uyibone njani umdlalo lowo wena umdlalo ungakapheli so umdlalo nxa ungakapheli iplayer kayingake ikhomente kumbe ucoach ingangeka khomente ngoba umdlalo kawukapheli